isendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 22 kuzibandlela 2020 nguthungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
nabathi singangamapholisi ngathi ngasozimbaleni but ngaso sathi lidinga i-security military intelligence sisokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lamlizakushingesabela impilo yabo.
Umbalisi weNjube High School otshengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ese-public place ngifika information engakhoza i-public violence.
Umkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi weNjube High School obikwa edingwa ngamapholisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwababalisi lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapholisa avikwa efuna ukumethesa umlando wokutshotshozela abafundi beNjube laba ukuthi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi beNjube labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapholisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So sweet is that kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Nginanzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teacher indaba incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, intadisafa kathi education yabantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama teacher has a problem lowu safa, but ngathi lithatha fundamental right yomntwana, education yomntwana is safa, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithini khombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but lesithi phela nge-generation enjani layo ikhulume, izi-express. Because navele the idea vele thina besifuna ukuthi who was suffering the most was the child. So nxa umntwana ezasuffer the most and i-populace abantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo kuhambe njani khonapho?
Abantwana nxa bebuya esikolo teachers in local parentage, which means mina nxa sesikolo ngumzali wabantwana. So lakuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something ngibayekile bephume bezot, then that means nami ngabe sengiphethe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenza ngoba abantwana nxa bebuya esikolo sabe sisalensi ka-teacher, ukusho teacher nguye abe sengumzali. so uthi nikele abantwana bephume lokungayenzi ngenamuntu ongumzali so ayisaphuma sonke.
Yes, yabona ngombana nje seliphumile kade kulokuningi kade likhuluma ngakho okade kuvele kuyisiqoqela sezendaba yikuthi lenzeni litshengiseleni.
I think ngingazelela ama-posters ade khona ade yi-3 one of the CDCs for every Zimbabwean child kusho ukuthi sobesifuthi lokhu ayisho ukuyenzela umntwana wonke onjani osezimbabwe. Number 2 bekule issue yokuthi yisayind ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane but kube lama-hikes nje kule isizizane ikhwezo yaba njani yaba kakhulu. Number 3 the children bezamti bebuze organizations ezangabo UNICEF ukuthi anti-right yethu why singani si-infringe so zamanzela bekulama-poster ayi-3 ekukhulumeni wona abantwana adebelokuchanta besithi wona i-right is ever right yami ye-education lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi.
Mhm, siyabona njalo ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo ke ubona ngazani eZimbabwe po sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani
mna ingubalayo ngabade ntinga ngamapolisi ngingade ngaso zimbaleni but ngaso sase ntinga yi-state security sentinga yi-military intelligence sentinga yi-prison intelligence all 6 arms ezama-security forces ezindinga so sokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lami liyabeshingesabela impilo yami.
Yes, singathi ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo.
Mna into engayikhuluma yokuthi inivesisitfole nje example laba balandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzinga. I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi and kanye uhulumende kanjani izalaleli abengajoyina sibili into eyenziwe injube yeschool ngibona ngani uteacher uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le-right eyazakala ezindabeni-United Nations. So the moment naso kusa abantwana abavunye nje uku-expressa i-right yona leya it means we've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu it means kuma-human right asenzi kahle.
Umnumzana Brian Motsiba ngombalisi weNjobe High School kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela uDlakela. Umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-Highlanders lelemanica Diamonds enkundleni ye-Papa Fields mhlaka-24 ngolwezi nyakenye. Umoyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi uyalilandula leli cala.
Mina angizange ngibonakale nginika la ama-flyers kodwa njenge-public speaker laba abantu kusho ukuthi ngiyabazi. So-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathi yena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthe inciting public violence. Ngokunjalo-ke basebesitho ukuthi hhayi sebe-rekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge. Ngisitho ukuthi hhayi ngangikhona le BF mhlaka-24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi ngalaba bona laba bantu benika lawa amaflyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi kumsebenzi wenu aliwazi. Bathi hayi i-trust lay yahenjwa ngabemzilikazi basebeyitransfela-ke e-central CID law and order.
Kahle kahle ama-flyers akhona lawa ayilotshweni.
Ama-flyers lawa bangitshengisile-ke iflyer abalalo kuma-dockets abo athengisela lifaya nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadotido akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP.
kati pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama flyers enu babe bezabopha umuntu ngalipi besithi woneni kwazisa uZulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze politics ngokunjalo uyabe uzo fighter i public violence endaweni elabantu abangahlanganana ngeze politika kodwa kusuke kusimangalise lawo kulabo abawuthile ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngaso sikhathi manje lekelelane ukuba bopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu besecurity engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamajoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa wayethwele amaflyer esakwenzayo ngehalf time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esakuhlezi kiso sayafika lesowetho ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sasihamba nje sizicocela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi buni njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibanike bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe Eloba enkundleni yeTwitter unxibe uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubile ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi umongameli Amason Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obekhona phakathi kwelebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga ibhilitane usithandekile mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe
abantu bafuna ukuthi babone ukuthi ulethemba yini nxa ke ufuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani bazibuyisele lapho ezivela khona njalo i-doing business index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphakathi kakhulu okuthi uba umthuli nqube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abachasisele ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha
umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yosebhilithane elezimbabwe lingabe likhuthile lapha yini
kakhulu ngoba izimbabwe ikhangele ukuthi ingene kucommonwealth ukunganxusanga kwababa Mnangagwa uthembe ama-signals okuthi izimbabwe ngingwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uzazuramaphosa kahambanga kodwa i-finance minister ubekhona kodwa izimbabwe ayinxusanga ukubona kwebhilithane nxa sigele ngezimbabwe kwabona njengani kulokuhlukuluzwa kwabantu kulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-commonwealth pit yakhona ungani izaba lodubo kakhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Ulodubo sibili ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumende engatshintshanga amapolitics. Nxa kuyukuthi uhulumende kakhangelanga lokho uthi azenze njani, uthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe, i-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank lohulumende.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumthela iphethulo. Umsolwa nguSindiso Ndlovu ohlala elokitshini lemakhandeni kobulawayo, njalo umufi ngumnumzana Vusani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ngemizamo yokudlelana kuhle leMelika. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 badala, le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hey, le ndaba inzima badala, mina igama nguSimahepe. Hey, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya bangena esitaladini njengalokho okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwaneni beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into yokhona badala, kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangena ezitaladini, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani, njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhovisini. Kusho ukuthi lento le ingaqhubekela phambili ihluphe, kugcina sokuthaba abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa iguground njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye siyahlupheka, kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni, ayi mina kambona ukuthi ungasiza ngokungcwele ukungena thina siyokufathina abadala, ngoba thina ezinye into sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda, kube lokho elisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngapha. Siyabonga.
Igama lami uSiphosiso Mselo uMachazi uSeleka Linda Mkhonto. Yilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusenakudla, akusela nix. Into engalizwisa ubuhlungu, izwisa ubuhlungu okungawukuthi ugovernment lo osibusayo lo, angazi ukuthi ngingambiza ngithini, akanalo uzwelo lokubulo isimo esikiso. Ngoba ngabe unalo uzwelo, angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela, itshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluku abangela nto yokukhweza, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyenze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi, abalaleli, ngisikimnyaka omutsha, ngitangazi kihaboroni
bakithi ngicela ukuphinda eyami le ngoba angizwa ngayibalwa ngangicelile ukuthi ngicela ukubani ubelieve gawule angiphendule ukuthi ungulube wahanjiswa yini esigurubhi kumbe kungamanga usekami isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu bayasetshenziswa banamanga kuqiniso kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu kuthi wahanjiswa esigurubhi yarara xa esuswa kobulawa yisiswa kathana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongeni lapho abantu besidebeleni bayabulawa esikurubhi akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na akusikho kwabulawela khona omashuku na angiphendule imbuzwena leyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona abantu bakithi babulawa ikusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebesebabopha bebabulala kungamanga na khonoko na umbuzo wami engangiwubuzile ngicela ukuthi ukungene akangiphendule kuze nezo zinto
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili kuthi lamatitshara seyisenza ulunye abazali ngamabhuku esiwathenga bayawala bathi kabawafuni kanti thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga ngoba ischool fees asisakwanisi thina ukusibhadala njalo sehlulekela ukuthi sithenge okokuthi sidle ngoba silambile amatitshara angabo kwenze ngani kuthiwa abazali yiwo abonayo engani abazali yiwo abatheni kube kade abazali labo balambile njengabo sicela ukuthi amatitshara angabo sikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakweleLibya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kweleBotswana zibikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bazamile ukuguqula imithetho elawula ukuthethwa kodaba lolu ukuze kuvizwe abafakazi. Kodwa abebandla likaTrump elama-Republicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe, uMnumzana Efi Lela Ncube.
Imithetho yefair trial ithi labo abakwethe sicala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial isho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, amingwalo ezingafakaza ukuthi lo omunye wonile kumbe ukuthi kalacala. So ke ngendlela okwenzeka ngakhona ama Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le fair trial njalo ke siyababona ukuthi bayala ukuthi kube labo fakazi kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le fair trial kanti okwesithathu siyakubona kamhlophe ukuthi baze batho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ufakazi obethulwa ku House of Representatives budlulele ku Senate kuzavotwa kukhangelwe ukuthi buyangena kumbe abungeni lobufakazi indlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayena leyo noma ungaye emazweni angcolo okungakanani nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bayavunyela ukuthi babizofakazi babize izingwalo ezibafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye kanti ke ubufakazi babachuchisi buyamukeleka enkantolo nxa sekufika kulesi lapho esikhona namhlanje sokuthiwa khona hayi ubufakazi babachuchisi singanga abamukeli labo kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala ngumdlalo nje owenzakalayo
nxa engasakhitshwanga embusweni yiSenate uTrump udaba lwakhe lolu ubona lusiba lomthelela bani kukhetho
Udaba lolu lulindele ukuthi lube lomthelelo omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka ngokuba inhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngapi ngakhona lokho bekusenzakala ama Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho luzayo ukuze bathi bona hayi angithi liyabona abantu ukuthi bavele bame laye uTrump ngendlela yokuthi bengavumelana lalokho lecalela ayeletheswa ngama Democrats ama Democrats azabe befuna ukuthi abantu baphume ngobunengi bayekhipha uTrump ukuthi ngaye ngasakhitshwanga ngama senators njoba kubonakala vele ngaso zamkhiphe ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama Democrats ayikhuluma iqiniso ngakho ke udaba lolo lokuthoniswa kwa Trump luza ngena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka akula ngenye indlela vele into okuzaxhubeka isenzeka baza campaigna ngayo baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kwa Trump kumbe lokuthi uTrump akhitshwe
Umnumzana efilela ncube ucubungula ezombusazwe. Malinga esiqibela izindaba zekuseni ngengoma emnandi abasithumele imlayezo ku Facebook siyaxolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi sibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile Kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi weNjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half past 6. Olivalelisayo ngontungami linkomo litshone kuhle.